VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Jona njani mtokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto. Mhlaka 1 Ntulikazi 2018, igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWycity Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kushulula abomthetho omele bezimsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulo ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethuki, thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina leso esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokhu wefoni ebusayo, sizazizwa isikhalazo zethu.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele kona asuze kube le nto enhle kimi labanye bedunga abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWycity Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili walimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpopoma edale lephalamende njalo okudale leZANU-PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele kona asuze kube le nto enhle kimi labanye bedunga abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga langomgqibelo mhlaka 23 June eWycity Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo, kuyasithabisa ubana hayi kushulula abomthetho omele bezimsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulo ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani ke babamba abantu abaphonga ukuthi bade besihambela nje. Njengoba ke umongameli wayetshile ukuthi bacabangela ukuthi abenze khonokhu bakucele le ZANU-PF elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenziwana sibe kwazi ukuthina kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobha abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobha bebonayo ngoba abantu bangona asingayisabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubishwe lasedaleleyo lomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kushiya nga. So mina okwakathi sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esiza kuza kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele lokushaya amanzi lapha. So asibayekele sibanikele chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngomnono kwawo ukuze sisize sifike emaphetheleni lodaba lolo.
Singathi ke okadesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies. Ngendaba leyo
abantu ke besabi amarala lonke continue sizenzakala icampaign lokhu siyaphambili sizenzakala ngikhuluma nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili support door to door.
Lo umnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpophoma kudala lephalamende kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecelele ZANU-PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emithathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsequwa.
Amapolisa ethu alapha eZimbabwe sekhanye hadi dizela azakopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu eZimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje imisebenzi wabo bakuyelwa ngubani ukuthi benzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi ngamanga esiwatshelwayo ngamapolisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazacina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi bona abapolisa kuthi kanye kade besithi kune-reward yokuthi umuntu ole information ayilethe emapoliseni. Ngemva kwakhona okho sasesibona kunyizise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwejelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapolisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So ngabe yibo ke ungathini ngakhonokho?
Hayi, kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona. Lokhu angikukholwa ngoba lami ngilama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxa beyibo khona abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajika ibhomba nje. Hayi, siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili kumthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimizer njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so ke nina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadolobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu ye-reward esinayo isingani isiningi mbijana sesine 1200 US dollars yokuthi umuntu ole information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi mbadala imali leyo. So asinike sama ukumdinga uDamara silokhu siyaphambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla lemthokazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMatabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLupane uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMatabeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akube thusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ko-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMatabeleland.
Bona kuyilithoni lesihle kakhulu engaikhuthaze yonke inta engabona ebona bathi ingasenza siphile ngcono ngoba okwamanje sifika empilweni enzima kakhulu eyomindezi. Into yakhona ayikhathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho and then awuthole umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi and then sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukhethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba. sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lokuyefona ezifana izazizi isikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikho nhle kakhulu vele itreti ibe yenzakala laphayana kulela ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Sizoyina isikhalazo sethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi zimosa izinto kutho ukuthi sizimosela thina ngoba lana leyani impahla elafana neyethu asitokabanye so thina asili futhi njalo futhi namashona silwa le system kahulumende ezelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwelindele. Ishona iNdebele mina ngibona kunganaproblem but i-system ye-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu sinentanga esikhulile okwamanje mina ngenza i-painting manje lapha eBoreni but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo ngizamile for so last year isikhathi soza ngizama but ngihlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokho ngoba kuyena le plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyadaa sifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Siphindeza xoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-National Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni leyo ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi onuvela ngabuvela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe, akho nje umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then uhabe ngowezizweni vele siyahamukela umuntu wonke so kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu lapha
kodwa phela bathi kukanye ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo icina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo labakhuluma ukuthi i-eradicate corruption etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bonalaba ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbele abavela emathebeleni south and etcetera but mina vele siyakukhondema lokhu in the strongest terms.
Ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi umanager wangikhona mele ku-human resources manager oqhathaya wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza into le ingane yamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathwani?
Kumele xotshe umsebenzi umuntu onjalo, kumele xotshe umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo sabanjaniswa ngunkomo lomgabi those are our icons and abantu abavele asisofe sabalahla kungaba yinini into eliyinini.
Lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana okube khona lokhu okube khona kwenziwe yileyo Mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatha abantu exotha abantu besindebele neqhatha abantu besishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokane lokhu isenzakala abantu baze bathina sebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela bezama ukuyilungisa ngayo kodwa-ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bethithwa lowo sokuthiwa abanye laba ba-aplaya besishoneni bese bengene emsebenzini ngakho-ke yona abantu bakusholile kakhulu bayakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa esengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sekudonisa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwa
nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke ema-Trebeleland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokhu kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esemat north esikhuluma ngokuthi even other day wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyacala kathesi okokuthi into zokuthi abantu bakhetha nokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisha badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza izigabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba zezigabeni zingathiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokhonapho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengabewana ishopu enkulu enganganayo uzathola amashona sesibayiwo amaningi kwezwi lamandebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khonokwa nxa ngisizwa umongameli esithena ngemva kokhetho lolu i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi uthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcwele ezigabeni zabo
lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-P F obekhuluma le-Studio 7 esejolojo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamntu asixoxa-ke ngodaba lokuthi kungani sebebaningi abantu abangendanga nabangathathiyo singawazi ukuthi kambe kuvela ngaphi khonokho ukuthi kube lezisumbelume eziningangaka sile nhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile nini ne lo baba-ke umnumzana Siphetha Khumalo izingcwethi zamasiko esintu madube-ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani kanye
ngiyabingelela dube ngibingelela abalaleli okokuqala engikunanzelelayo ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko ikathi kukudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo umntwana oyinkazana angaphakula ekhaya lo mntwana azokhula ehlala kungaziwi ukuthi umntwana umthethe ngaphi okwakhathesi uphongubona umntwana sibuya sezithwele sisu asisabikwa kusayenziwani umntwana okhulele ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumele futhi usizo wabuya lo munye njalo futhi umntwana ongumfana noma enze njalo kabizwa khuze ukuthi hayi mfana ungabona senze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcine emzini uyathatha ube ngumfazi njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonge ukuphangisela umntakomazi ukuthi umntwana oyenkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selo mntwana kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwalisa ekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyenkazana ahamba ayekwenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile isizwe sesingasela amasiko akho
baba Khumalo kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcwele-ke isumbelume sokugcwele la mantombazana angendanga uhamba njani
ya mina ngibuka kahle lindaba ngibona nje ukuyanga ngenye into eyinselela yokuthi kube njalo abantu siyazihlupheka manje ngeke umthathe umfazi ungenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi beshade ngindoda engenamali baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani unenkomo nani esifayeni ma ungenakho konke lokho a ngeke njalo futhi enye into engithi ngiyayibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi o amadoda egcine engasashadwanga ikakhulubomama nje ukuthi engashadwanga ngama-equal rights wathola ukuthi umuntu unentoza yakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathe ngumata enyoka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi ukuthi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benzele bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sefuni sebe ngamaqembu azimele futhi ngathi-ke yiyo nje into engibona yena le ngezikhathi kuzinsumbelume nabomazakhela abaningi
ye siyakuzuba kakhulu Khumalo khonapho madube ngena khonapho siluyatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khonapho
hayi kodwa ukulingana phela esikhuluma ngento ebuye kathesi yona linto zabo-50-50 ukulingana kuvele besivele sisilahlele isiko ntobe isiko beselivele engasekho into nje kade ivele engasekho okuthi ukuthathana mina ngiboni ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khonokho ukuthi umuntu uyabe engelamota engelani ungamdinga umuntu engelamota sihlale lonke lingelalothi lakhe kube nomuzi omuhle ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, esifazane ahlonipho owesilisa. Uhloniphe ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba, umele umuzi wakho usuwuqalile, ukuhambe uyevela, uthathe umntwana abantu uhlale laye, ukhulise imuli yakho. Ayikho umuthi namhla yangena lapho yachiya, kusasa ungene lapho uchiye. Unabo abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo, lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo, kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyayese bona umfazi nje ogcwelela abantwana njengongathathwanga nje upho ngoba ngumfazi nje ongelanto. Kodwa singabuyela emasikweni sibeni ukuthi uyabo uyephulela phana wathatha, ungayephula uchiye, ungangeni uchiye, kunengani kungasisiza kakhulu.
Wathi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo ngamafutshane, pho-ke kuyalungiseka yini lokhu?
Ubuyanga bafowethu, hhayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana, indoda ngumfazi akafuni ukuthi enzene betshelwe yabona. Namadoda nawo futhi fana futhi 50-50 nale nto le, yiyo nje into engimthelela omkhulu yokuthi kube njalo, kube nensindelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathe leli thuba ukuthi mbongeke unkosikazi Zakhile Liline uMadube khonangale-ke kwele Botswana, mbonge njalo lobaba uSiphetha Khumalo khonangale-ke kwele South Africa. Hayi-ke okwanamhlanje sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Yes, ke sizwe-ke khathesi-ke uMike Hobe ekhuluma-ke labatsha.
Ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Kuliviki imthwakazo omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency, lapho sixoxa lo mnumzana Zenzonyoni, yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe, othi hey futhi Mike, isifiso ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka, ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye, siyezwa okuningi. Ngiyakwamukela kuhlelo, Zenzo, njani?
Ngiyaphila futhi Mike, unjani baba?
Hayi, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta amavidiyo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho, ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengamayouth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lamayouth, because ngikholelwa ukuthi amayouth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi, kunengi esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengamayouth. Okwenze amayouth asukuma emaningi, ayisimi ngedwa engisukumile eMagwegwe. Ngakhangela maningi amayouth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amashumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu-ke Mike Hobe udaba lolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo, mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo, sithola uPaul noSilas beseFiliphi. Lithi iBhayibheli, kukhona untombazane owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli, uPaul ngemva kwensukwane ezithile lontombazana hambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lumoya owokuntombazana lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edorobheni basebebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul noSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa. Kungaba phakathi kwentilongo, kungaba phakathi kobuhluko obungakanani, la usuvalelwe entilongweni, impilo yakho ingasela progress, ingaseyayi, ikhanya ngani kayisayi phambili, kukhanya ngani usuzafela lapho, ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngafulawelwa khona kuleyo ntilongo. Lithi iBhayibheli babotshwa inyawo, babotshwa izandla, bavalelwa ukuze bangaphumi, ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli. Lithi iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo, bephakathi kwalumumu uPaul noSilas, kasibatholi bekhonona, kasibatholi bemsola uNkulunkulu, kasibatholi bezisola ngokuthi benze. Lithi iBhayibheli bathandaza, emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela. Mntakababa bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani, yinye into eza kugcina, yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba, lanxa kunzima, lanxa sigwedla, siphakathi kwezihlupheko, yinye into eza kugcina. Lithi iBhayibheli intokozo kaJehova, intokozo enkosini iyikuqina kwami. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani, ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla. Uyawazi umumo kuwo, uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni, uJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe, awula progress empilweni yakho. Kodwa nxa sekunjalo, mntakababa, nansi into ezokukhulula. Phakamisa iphimbo lakho uhlabelele, phakamisa iphimbo lakho umdumise, phakamisa iphimbo lakho umbabaze. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba, kwavuleka amasango. Ma usumdumisa uJehova esehlile, wahlala phakathi kwendumiso yakho, kusituation ongabe ukuyo, kuyavuleka amasango, kuyanyikinyeka izisekelo, kuvuleka masango. Ntakababa, nxa sekunzima kangakanani, kasifunde ukumdumisa singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli, kodwa simnike udumo, sihlale endumisweni, simbabaze, iminyango izovuleka, kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandaze Nkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza ukuthi phakathi kwey'nkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa, sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu, sikunike udumo lanxa siphakathi kwey'nkinga ezishiyeneyo. Ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli, ubusise abaqhubi baluhlelo nabaphathi balo, ngelithi igama leNkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga ke Ntungameli Nkomo. Sike sikhangele kwezemidlalo, iqembu leSpain linqotshwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lokuphele amaqembu la engujiki lobhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane, wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba iyabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. Kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo nguKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.